ese.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 Mbimbitho 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba ye solidarity yikho umongameli advocate Nelson Tsamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele unganani.
Uhulumende uthi usebophe amapolisa achaye emsekelo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa yijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Tsamisa namuhla. Tsamisa ukusolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuthi ba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaya lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisibotshwa. Ugaja olubona ngokwethula kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba lusaqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke ohambe loTsamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigator lokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loTsamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba ye solidarity yikho umongameli advocate Nelson Tsamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele unganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu le Citizens Coalition for Change simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma emtare. Umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okomite njalo ngabele emuva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe kubana ye kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambini ngenxa yokuthi indaba yenguquko indaba enzima kodwa iqakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagetsi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi indaba esiyilwelayo. So sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababeliva indaba zeviolence le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi ngabantu abathunywe iZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yikho engasakwanisi even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esiswini langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imihlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland emtare esakhuva umongameli uza kuaddressa abantu ngo 11 AM. Kangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma community, abantu bayakwazi kubani umongameli uyafika kusasa. Injongo yokuthi ukuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngapi sivela ngapi ngenhlanganiso entsha eyama citizen. Yes, sizwa ke kubani zani pef ithi amabhasi engatholakali, bacabanga ukuthi sizathatha abantu kwamanye ama city. Thina sikhangelela ukubana amazupu ke bekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenzise ukuthwala abantu bezanu. Kodwa kungasenani, sizabe sisemtare kusasa. Suka khona imigwaqo yonke iya emaswingo lapha esi-adressa khona erijeko a. Yes, izanu pef izama ukusimisa ukubana uhlelo ethi singaye phambili. Thina ngeza ke samiswa izanu pf ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo okubana ngubani okufanele thungameli ilizwe lephambili. So izanu angeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi ukubana esimise kunhlelo zethu. Thina siya emaswingo sikhangele ukuthi amadalazi asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande. So siyakhoka isizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC ukuhlaziya lolu daba. Untungamile Nkomo uphinde waxoxa lengcithi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba, yenza lokho okwabomawo waseChina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale, uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzana uChamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo, sebesithi babophe amapolisa lawo. Kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Lokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engakusho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa, ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa kumele ethe sesigwebobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekoti kumbe azagwejwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu, kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhotho, ayefika emthethwandaba, ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe nayitholakale becala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu, ngoba sebekufezile lakho obekwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngomuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe. Awuvumelani labo neze?
Ngumdlalo baba. Bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana?
Umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcithi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO. Ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China. Abezindaba abeReuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa ele China lingangenela empinile. UBiden ubikwa ejele u Xi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshe ezisuzwe nodo nxa inganika ele Russia izikhali. eleRussia libekwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni aweUkraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empinile eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi eleRussia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele-Ukraine leRussia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele-Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lomnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye aselamanye abe-NATO bakhona amabutho azivivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsiChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia, kodwa siyabona into abe-America bayifuna ukuthi ingenele. Impilo idividekile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impilo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi, loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo, kodwa izasithinta, igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke omhlabeni.
Kunabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi, njengoba sisazi sonke kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunde eUkraine, abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijene, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazaqhitsa ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebeza kuyabona indawo somele bayeqala phansi. Ngeqala ikhosi abanye abasebeyiqedile, njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono, izikulu fisi bezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokhu ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. Ende sibe sesicabangela abazali babo laba bantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezinjeyana, isikhathi abasebesiqedela phana, imali abebeyifakela phana, nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months aqede sokuphelela emoyeni kunje, kuba buhlungu njani? Kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela yapha.
Umnumzana Sipho Ngulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho guquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu. Nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZanu PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho, ngoba ungakhangela kathi siRussia isitshengisa amandlayo ukuthi lamandla anganani. Yokuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje ukukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia. Kuthi ukuthi iChina nxa ingangenele, ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Maye America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenelanga, kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence ye NATO ukuthi iwoso pact liyana iyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension ye NATO ikakhulu ku territory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke Russia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi ibele iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo ku backyard yabo. So ba kuyabahlupha konokwana yiko okwenza iRussia ilwe. So impi leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele-Labour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union igayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazani wona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi kunoko yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ikabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abaphambanisela khona bona bekele ukungenela sibona ukuthi impilo le ingaphangisa nje ukuphola ingaphangisa nje ukuphela iAmerica iyujikelele nje ingakela ungenela le NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele Russia ngamanye amazwe agoqela kumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenza ukuyimporta ibona i-oil yawo njenge-Russia ingathiwa khona isingendle under ama-sanctions abamaphiweyo ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yawo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanction ngabo.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele Ukraine phansi kwe-United Nations General Assembly esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule Ukraine ngele Russia, ele Zimbabwe, China le-South Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho, kuthi ele Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le-Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe uProfessor Emon Murwira watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho noma by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuthe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabhomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi legasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando. kanye lamandla kagetsi sokudilizwe amabhasi athwala abantu izimota ngisho lama-ambulensi le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku konke lokhu akusiyompahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza lalapho okuhlala khona izimuli uqhubeke etsho uBlinken ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu okugoqela abantwana kulimale njalo amakhulu lamakhulu isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi ele Russia lihlasela abantu makhaza ngabomo na uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini yikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona. Baqothula impokoto lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo. Agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho. Sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Beli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Kuli viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afrofusion ewoblawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo Ezra Jesus Sibanda owe Studio 7.
Uzibiza Carol kwezomculo ngoba ethi leli gamali menza azizwe elamandla okucula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi.
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngowakuqala laba nami abangamantombazane abangu 3 lo mna wami ongumfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya ekhezi komalaba primary. Ngafunda Konhlupho Enhlupho primary eMathebeleland South. I-secondary ngafunda eGohole High School.
Dawu elandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena e-studio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You Are My Reason. I-music engiculayo i-try Afro Fusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane Johannesburg labanye lapha kobulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngama single.
Carolaye wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abanodumo.
Umuntu owangenza ngathanda imusic ngubiata mangete. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Kukhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi mangingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Matau khosela izwi kubalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu support abangiphayo na ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe lami ngumculo omkhulu wakobulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carols Banda, ku Facebook ngu Carols Banda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu Carols Banda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwantuthuza thunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe we Afro Fusion libe nempela sonto elithukela igama lami Ezra Jesus Sibanda.
kehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi usebophe amapolisa. Abikwa HIM Sekele webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Godfrey Mkarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka